sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili 22 selokhe labunjwayo. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwe cacha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi.
Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezini namuhla emzini wakhe eGwamba enkayi okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini.
Hayi ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi umdala esehamba nabo Zandile noba quiet ngoba uthe khona ezimbili usezinipha amagama wathi enye ngiquiet enye ngozandile quiet athi thula msindo ma gatekeeper kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili i-22 selokhe labunjwayo njalo umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho oluzayo oluka 2023. Wethule umbiko wakhe ebulenjini ekobulawayo phambilini kwalumkhosi wethekelele isigaba seMathebeleland South lapho afike wethula inhlonipho ethuneni lomunye owayeyisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Sithembile Mlotshwa owayengusene etawo wabhubha ngomnyaka ka-2018. Isikhulumeli sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, umnumzana Sweden Chirowoza, ugcizelele kustudio 7 ukuthi ngempela umnumzana Chamisa ukobulawayo. Wathi isikhulumeli seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, wagcizelela okufanayo. Umnumzana Chamisa ubekhatshwe ngabasekeli bakhe ababalisa unkosikazi Linet Kareni Kore, umnumzana Welshman Ncube, lezinye iziphathamandla zaleli bandla, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, labanye lapho eseMathebeleland South. Ibandla leMDCT okungelinye lamacele eMDC lithi lalo lizaqhuba owalo umkhosi kusasa. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwe cacha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001. Umkhosi lo ukhokhelwe ngumongameli Joe Biden weMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lapha kusendaweni iyayisaziwa ngokuthi World Trade Center obekulomongameli Joseph Biden labake bakhokhela ilizwe leMelika abakhokhela umnumzana Barack Obama lomnumzana Bill Clinton njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni leyo. Amalecacha asebenzisa indizamtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center.
Edelmiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le, ukhulume kumabona kude awuphanike enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasile White House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the thousand more who were injured, America and the world commemorate you and your loved ones. And the battle for the soul of America, unity, is our greatest strength.
Ulabanye abantu abathi kumele leMelika likukhule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlala kahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo unuzana phena kubhekile izwe eNdlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye-America uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi hey bakithi ake kubheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzakala mhlaka 11. Kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusese nomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatsha kule Melika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzohamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami mbona ngani ama-Taliban ngenzwa ukuthi ibele ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezaba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrainwe i-US ama-Afghan military abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban. Angazi ukuthi bona bazabaluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni atshiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi ngoba sibona even duze laseZimbabwe khonaphana eMozambique sike sabona kusiba lamalwecatsha amaningi ngakho aqala umsindo onzima kabi lapho and labo futhi ba-behave ngendlela efanayo lala malwecatsha ahlasela i-United States. So if mabe khona next door eMozambique khonaphana ukusho ukuthi laseZimbabwe musiba ngangena. So yinto kumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalwecatsha abhidliza i-World Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho ese-Pentagon kwathi indizamtshina owakumele iyebhidliza i-White House yawela ePennsylvania.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokuvulwa kwezikolo sekulethe udubo oluphindwe kabili kuningi lazo elivele lingenelisi ukuziphilisa ngemali eliyitholayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba esezansi emandebeleni.
Izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Lavumo Ncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela obukhulu kakhulu ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwa i-school fees. Yonke lento leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo uhluphe imali abantu siyahlupheka ngoba i-RTGS leyi ekhaya kayisebenzi. Ungazi ubedle malini emalini vele kayisebenzi. RTGS vilayisebenzi sihlangana labo ma ungela mbuzi ungala nkulu uvele kakuhle uzathenga ngani emakhaya kufuneka irandi le-USA kuphela. Okunye konke lokhu vele ababambi irandi le-USA.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu eKwanda South yena waphila ngokubhoda ethengisa uthi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebisitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mbijana kwayengeza lezikhathi ama-lockdown lawa ngoba hhayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho njengathi se okwethu ibhizinesi yethu yabe iyimobhayile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba yabona so kungasakuvumeli lokuthi uhambe hhayi kodwa sekungconywana khona lokhu.
Unkosikazi Thando Mahuba oematanangombe kwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekele abantu abakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantu abethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Sikhuluma nginjeni labantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGs bafuna i-grocery babhadalele njalo i-examination fee. Bonke lokhu kubuya phezu komuntu ohola imadlana engatholutho.
Iy'nhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yoduko lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hatsho ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangothi olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa emhloliso yalonyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kusefike ekupheleni kwalenyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Lingali chona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxwa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lwegama le-MDC Alliance.
Khona kubalekile ukuthi kutholakale igama elitsha ngoba lona igama elithi MDC selingcolishwe kakhulu kulabo abalithandayo. Kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile kwezombusazwe waseZimbabwe. Kulabo abalithandayo leli bandla ngeke kube lula ukuthi nje bahlukane nalo nje kanjalo. Ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale baguduze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama elithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye. Bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla lelikhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa. So kumele ke baguduze bahlolisise ukuthi kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzise lelo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthini. bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazokubanjwa imijibila yomthetho ethiwe nguhulumende ethiwe izano besebenzisana nabanye ababangisana lelo gama bengabe MDC. Kodwa mbuye ngithi mina kubalulekile futhi ukuthi bakwazi ukuthi amagama ayabangwa ngwezombusazwe sinayo imbali ende kakhulu ezweni laseZimbabwe lapho kubangwa khona amagama abantu bajobelela ukuthile. Sengitsho lona ibandla lezano lona ngokwalo uyazi ukuthi libandla elegame elinombango phakathi ngoba kwakulibandla likaNdabaningi Sithole bajobelela ukuthi PF ukuze bahlukane naye uNdabaningi.
Khona ukuguqula ibizo lokhu ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho?
Angikholwa ke mina ukuthi ukuguqulwa kwebandla ngithi mina ukuguqulwa kwegama elithi MDC uma lingajika libe ngokunye nje ukuthi lokho kungalenza linqotshwe okhethweni, angikholwa ukuthi lokho kungenzeka. Abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa, bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu okuyena okumele bamlandele nalelo gama. Noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi, bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho. Ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama. Kodwa njengoba ngike ngatsho ngaphambilini, kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikithela la namhlanje sesila. Konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga.
Umbuzo wami wokugcina, ngokubona kwakho ubona ngani nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingaba njani elinganelisa ukuthi abantu balamukele abelizwe lonke kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kwelizwe?
Ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalekanga. Okubalekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini, babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje. Noma bengazibiza bathi ilelo bandle ngusihlahla, abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela. Igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo. Okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani. Konke okunye lokhu kubuya muva. Uma kuthi ukukhokhela ababuthandayo yibona lobu obuka Nelson Chamisa noma engazibiza athi ungumgodoyi, bazolandela lelo bandla ngoba abantu balandela ukukhokhela ababuthembayo nababuthandayo.
Lo-ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sicubungula impumela yokudingisisa okuqhutshwe yinhlanganiso ye-VZ ethulwe emhlanganweni izolo koBulawayo. Siqale ngokumbuza ukuthi udaba lwabantu obuthiwa ngama-runners kungani kuthiwa luphatha kubi abesifazana?
Abantu laba abane opportunity abalama rights okuya ukucross amaborder like ama truck drivers. So what they do is they take ama orders kubomama ukuthi bafuna lokhu lalokhu. So nxa sebependuka back bayabaphathela impahla zabo from South Africa, Botswana, where pressure is 35%. Mabe wodesa, like for example, kodoti isenza 65 cents. Isibuyisa dollar or dollar 20 cents. So ukuthi bayithemise labo sokusondela kanye imakap. So in that issue, yethuna sibayakhathaza. Bethuna berana ethe loss, sebengasazwisisanda amacustomer ukuthi kathi Colgate yingani last week beyimali engayo.
Abesilisa-ke akuhlukuluzi bonke yini?
Okay, abesilisa kuyabahlukuluza labo, but most of the people who are on the ground ngabomama. Iba baningi kakhulu, iba 8% eningi ehambayo ephathisayo. Obobaba kuba lula ngoba kwesi sikhathi ubabeucinesesithi ngicela ukugada la metrakini ehambe bedwa ngomoya kumbeni ehambe sesidongobeni khonaphana okungena la mawindo okungenisa umoya, but ubabatuyakwazi ukuthi bethune sezinikela itim ebesehambayo. So akubahlukuluzi kangako as compared to omama, ngoba omama nje labona ukuthi zabe sivele zibhajetile ezinye imali nxa sesithengisile, sifuna ukubhadala abantwana esikolo kwezi, sifuna ukubhadala amarenti, sifuna ukuthenga ukudla, konke khona lokhu yikho ucina ukuhlukuluza ngoba ucina ungasabi le-profit lana ebambekayo. So i-profit yabo sokungathi uthengisa udinga ndawonye ngoba imali eningi yabe isidedeke urana.
Abanye abesifazana babikwa bekhonona ngokuhlukuluzwa ngokocansi. Liyake liyamukele imbiko efana lale?
Izolo sisemhlanganeni ngoba as part of umhlangano nalo uphumile sibili ukuthi kule sextortion. Sasesigcina sesibuza ukuthi iyenziwa ngabantu besithi council or iyenziwa ngama-different offices, ngoba na usethatha ilicense kulama-departments maybe athize ohamba khona. For example, xa uthatha ilicense yokuthengisa ukudla uhamba ku-health department, usuke lapha ususeyathatha-ke ama-fingerprints lani. So kule ngathi kulama-departments athize, so besifisa ukuthi ngabe uyaphuma kabanzi ukuthi i-sustation le eyenziwayo iphuma kuyiphi i-department. Although vele i-sustation ikhona, sexual harassment konke kukhona, even le kuma-borders. Ama-borders kwengwaziwe ukuthi vele ukuthi uchaphise impahla zakho uthi unalaye usuthandana nompolisa ongathandane naye ukuthi vele ufuna ukuthandana naye, kodwa kuye ukuthi ufuna ukuthi izinto zakho zichaphe kumbeni kukhona ufuna i-favor oyifunayo naye, bese sithi ukuthi ngwenzele i-favor enjalo sokumele ungene emacansini lingavumelananga kuthi kokungenela khona lokho isikhathi sokuthi udlule. So kuphumile kabanzi sibili, but yizinto esisazicubungula ukuthi sibone ukuthi yiphi i-department yankhona, ngoba ngize ngareyiza mina ngokwami, ngize ngareyiza ukuthi i-housing department ibanjwa ngumuntu ongumama. Kwasekuthi hhayi, from umuntu ongumama khona phana i-processing. So bese bebala kuthuthi nokuthatha ama-fingerprints, ngoba thesi siyabona ukuthi i-COVID-19 le yanti ilama-restrictions kulabo-social distance lanilani nokungababhanizani. So ukuthi umpolisa eze kubambe isandla sakho yikho lapho mebe ungacelana khona kuvunyelwane, ucelane kuphanane kumbeni kwenye i-department. So sisakucubungula njengenhlanganiso yebulawayo vendors and traders association ukuthi kahle kahle kungathi kwakhona indaba yankhona ilalela ngayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela kumphakathi. Asenelisanga ukuxoxa loSikhosana ngoba ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini lungangeni khona le enkayi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimani Ndlovu, owazakala ngokuthi nguMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo eziphathelane lomculo wakhe.
Yebo, sibingelele, sibingelele. Hayi, ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi umdala esehamba nabozandile nobaquiet, ngoba uthe khona ezimbili seziniphe amagama wathi enye ngiquiet enye ngozandile. Quiet athi thula msindo ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke. USikhosana namhlanje usenkayi nenkomo zakhe.
Bezingaki? Zikhona yini ezinye ezilokhu zisendleleni?
Hayi, inkomo zine. ngezimbili ngezinsikazi and then eyodwa ngenduna hayi ziphelele kumele yena ayozikhulisa sekubuye ke umdala ukuthi uzikhulisa kanjani angahluleka ngokwakhe kodwa isizwe siyabe simzamile
ezinye njalo izipho ayezithenjisiwe lazo uzamukele na
yebo ezinye izipho ungathi uyabuyela kulisti lapha ya abantu bathe bafuna ukumakhela umuzi bafuna ukumakhela umuzi so okuhle ukuthi maduzane ngicabanga ukuthi siyabe sisithi hayi ake nikhangele umuzi kaSikhosana uSikhosana ngihlala ngitsho ngithi mina it is now beyond any person it is a people's project akaze kwenzakale lokho kwenzakalayo esizweni sakithi abantu baphakamela umuntu ngalendlela ngitsho kwayena uMajayivana ikehla lakithi azange abantu baliphakamele ngalendlela so singazi ukuthi kwenzekani mhlawumbe it is the beginning of things good to come asazi kodwa ke sijabulela ukuthi abantu baphakamile babambana bathi nazi izipho sikhosana sengiqeda ngifuna ukubonga isizwe ngoba ngicabanga ukuthi bangibonile ngisiyalanda umdala enkaya nami ngifuqwa yilokho bekungifuqa sayamlanda namhlanje ulala khona ngicabanga ukuthi ngibabonga abantu bakithi ngoba akululanga phela ukuthi umuntu eyeyiswa kangaka ngabanye kodwa abanye babona ukuthi ngumuntu ofanelwe ukusizwa so ngifuna ukubonga isizwe sakithi ukuthi samemeza sathi bakithi nangu lo muntu esize naye ake nichase la nichaza khona baphakama kakhulu ngiyabonga bakithi ngiyabonga isizwe sikamzilikazi nomambo ngiyabonga kakhulu
lo Mothusi Bashimana Ndlovu owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo yena ongumculi umlingisi lo mahlekisa esixoxelaye ekubulawayo lokho kulandela umculo kaSikhosana othi dlala ntethe othakazelelwa ngabaningi
zalezela manga phakathi komnyaka
sana uthi dlala ntethe othakazelelwa ngabaningi singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi amabili lambili 22 selokhe labunjwayo njalo umkhokheli walo umnomzana Nelson Chamisa wethule umbiko wakhe ebulenjini beinternet Ilizwe leMelika namhla liqhobe isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalucacha mhla ka-11 ngompandula ngomnyaka ka-2001. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olibalelisayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.